ngendlela okwenzeka ngakhona bavele balenjongo yokuyidiliza ngokuba indlela okukhethwe ngakhona laba abazancintisa okhethweni kayihambanga ngendlela efaneleyo, kube lobugebengu obukhulu, kwaba lokudlelezelwa okukhulu, kwabonakala abantu akade befanele bancintise ngokwesivumelane se-alliance sebelahlelwe khatshana le, kwathutsha laba babekade bengekho. Akula ndlela yokuthi ingaphila, nxa ingaphila i-alliance yabe ivele izadliwa ku-election ngoba phela bazangena bebanengwe okhethweni, kube sekusenza ukuthi ibandla elibusayo nje lizihambele kumbe amanye amaqembu ku-alliance azuze.
Kungakubangelwa yini lokhu njengoba besizwa bekhuluma ukubana sesibambene sifuna ukuthi sibambane kodwa sekusika ku-nomination court sokusitshintsha, kungakuyini okubangele khona?
Zimbalwa izinto, yi-corruption eyokuqala nje, ukuthi abantu sebajwayele ukuthi nxa uthembisa into kawuyenzi kawuthe kawuhambisane labanye ngendlela esegcekeni, ngendlela ebalulekile. Okwesibili ikuthanda nje umbuso ukuthi yimi kangingene mina, abanye basele ngaphandle. Kanti okunye nje okugcinayo, vele abantu babengathandani, bahlanganiswe yikuzondiza NPF. Uyabona umthado wabantu abalentukuthelo kawujwayelanga ukuhamba ngendlela efaneleyo, uyahlupha phambili ngokuba nxa ngabe behlangana besilwa lo munye, besenzungane besilwa lo munye, kujwayele ukuthi kudilike. Kodwa akula muntu obekhangelela ukuthi kungenzeka ngendlela ebonise ubugebengu obukhulu kangaka.
Bakhona bathi umkhokheli womanyano lo, uMnumzana Nelson Chamisa, uvele lisiko lakhe akwenzayo khona lokhu ngoba uke wakwenza phambilini lapho azagcine anqotshwa kukhetho lokuthi adinge isikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ubona ungani uMnumzana Chamisa engabe elesandla yini ekubhidlikeni lo?
Hayi, kangilapho fakaze angahlangani lakho okugcweleyo okungivezela yona leyo nsolo. Kodwa kuzavela ngokuya kwesikhathi ukuthi kanti vele kuhambe kanjani. Wayesikubonileyo yikuthi sekucacile ukuthi yona umanyano lo, i-alliance le, indlu yakhona isidilika. Ngesikhatshana nje iyabedilikile kumbe izaphelela okhethweni isidliwe, ngokuba nxa ngabe kulentukuthelo engaka abantu ababefanele bancintise bebekweceleni, kwenza kube nzima ukuthi ibandla linqobe okhethweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani lokhu kungabangela na ukuthi ibandla lezanu PF ligcine linqoba kungela runoff njengalokhu kade ukhangelele?
Kuyabangela yona leyo nto ukuthi linqobe, kodwa ayiso zanu PF kuphela, angikhona amanye amaqembu ancintisayo lawo aba lethuba elikhulu lokuthi ancintise anqobe endaweni zona lezi ezile alliance nxa yona isihlekeke phakathi. Kodwa engibona sengathi zavuna kakhulu kungaqhubeka kunje yizanu PF, yiyo engagcina ithole ukhetho nje kungazange kwaba le runoff inqobe.